abazali baqhubene ngembono. Abanye bathabile ngoba abantwana besebehlezi isikhathi eside bengafundi, njalo abanye besebephatheka ekugangeni okuthiyathiyeneyo. Ngokunjalo ke bayajabula nxa kuyukuthi izikolo kuthiwa ziyavulwa. Kube sokusithi ke abanye bakhala ngokuthi izikolo lezi ezizavulwa umbiko wakhona ubajumile ngenxa yokuthi balamalanga amabili amathathu kuphela ukuthi bagijigijime bahlanganise imali ezabifuneka ezikolo, ikakhulu labo abafunda kuma boarding schools, ngoba siyakwazi ukuthi befika nje iningi lizahamba ngensonto, abanye mhlawumbe ngomvulo ekuseni befika nje bayabe befuna ukuthi badle. Ukudla lokho kumele kuthengwe yizimali ezizaphuma kubabazali. Okunye okusuke kwaphambanisa abantu ukuthi one day before beke waphuma umbiko wokuthi i-lockdown isi-extendiwe ngisingezelelwe nge-2 weeks. Abanye abazali bahleke baphumula bakhohlwa, abanye baqalisa ukusebenzisa imali mhlawumbe kade beyigcinile. Khonokana ke sokusiba luhluphe ebazalini ngoba ama-boarding schools siyakwazi ukuthi ayadula. Abanye bakuma-50,000, abanye bakuma-70 kusiyakhona ke phezulu. Kuhlanganisa imali engako ke nxa vele abantu kade bephakathi kwe-COVID-19 bengasebenzi okuqondileyo, kusuka kube luhlupho kakhulu.
Inyathelo lokuvula izikolo lele lithethwa nguhulumende linyathelo elilungileyo na nxa sikhangele lona ubhubhane lwe-COVID-19?
I-COVID-19 ngumkhuhlane okungela muntu okwaziyo ukuthi uzadlula nini kumbe uzaphela nini phakathi kwethu singabantu. Ukuvulwa kwezikolo lanxa kuyingozi, kodwa ke sesifikile isikhathi sokuthi zivulwe ukwenzela ukuthi abantwana baqhubeke ngemfundo, ngoba singavala kuze kube yi-10 years kumbe kube yi-5 years kumbe kube yi-2 years, akula muntu okwaziyo. Uhlupho luzaba khona ke yikuthi abantwana laba bavula bengekho protected, ngoba siyakwazi ukuthi umhlobo we-COVID-19 losuphakathi wethu awukhekhelezi abantwana, uyahlasela insane, uyahlasela abasakhulayo. Ngokunjalo bekuqakathekile ukuthi laba bale 14 to 17 years bathi bevele befika esikolo bahlatshwe, njengoba uhulumende ekuvezile ukuthi ososayensi bathi sebekulungele ukuthi bahlatshwe. Abantwana izikolo zingavulwa bazadlula besanitizer kumbe begeza izandla egedi, bazawafaka ama-mask, kodwa abantwana bavele bangabantwana. Lapha bahlangana khona bebodwa bayakhipha ama-mask lawana, baqalisa ukuqoqa beseduze laduze. Ababalisi yebo baya bekhona ezikolo, kodwa kusho ukuthi bazabe bekhangele bonke abantwana, ikakhulu emasekendari. Esekendari abantwana bayabe betshintshana ababalisi, bengena bephuma, bengena bephuma. Akufanani le-primary lapho umbalisi ahlala khona labantwana belokhu bakhangele bakhontrola. Lanxa kunjalo bavele bazaba khona abazabakhipha lawo mamaski, benjalo ababalisi bebakhangele.